mina njenge MDC Alliance sithi khona ke sivele kasibuyele emuva esikufunayo kuzeki ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo bafeze izifiso zikaZulu lapha khalaza khona ngokuthi akasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto ngoba uZulu esesaba ukuthi baze bancedisa izanu ukuthi intshontshi khethu. Lokhu esilodava lwama-ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye iy'ndaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifeza njani ngoba ku-ballot yikho lapha kungani kuloduva ngoba ngiwakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotele ukuba ngu-president 23. So singa-divide 23 by 2 at least kangeni u-2 wonke 11 and 12. Kodwa yena bona abakwenzileyo bathithi iphepha lokuqala elama-president bathi 1 to 14 elesibili bathi 15 sebefaka umnangagwa phezulu okuyikho okungayisikho emthethweni we-Electoral Act. So sithi thina kakulandwele i-Electoral Act ukuthi i-ballot kumele uma iphuma injani. Njalo ingaphumi injalo iyabe seyinyanyisa ngoba kayivela ikacedakala ukuthi injani. Njalo kukhombisa ukuthi izeki incedisa izanu ukuthi baqile lapho.
Siyazi njalo ukubana izeki ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll lithini ngalokho?
Ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zifezwe izeki ngoba kumele sisuthiseke thina njenge-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters roll kayisiyo leyane ekamubeli. Uhlupho olukhona ukuthi nxa bengasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane zenkulungwane zamaphepha lapho kufake khona i-voters roll ngoba sifuna ukukhangela ngoba isikhalazo sidingiswe ukuthi kumele isithombe salo lalo owarejistayo sibe yiso esiphumayo ukwenza ukuthi kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.